Hello, Coco,
ndingalithola njani zolomuhle lapha elikhona endaweni zonke ke zomhlaba. Namhla ke sixoxa ngodaba lokukhahlamezana ezindlini. Siyabona ukuthi kulemifanekiso eminingi elokhu ibhodabhoda khonapha ke ebulenjini bokuzilibazisa etshengisela omunye umama otshaywa komunye okumangalisayo umkakhe kwele South Africa, lo ke sizalwane seZimbabwe. Ye ukuthi nhlaziye lolu daba lomnumzana Ezra Chisa Spanda, yibe lo mama ke unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe khona ngale ke e-Israel. Chisa, ngiyakubingelela ba.
Ya ubingelela, ngiyabonga kakhulu ke Duke.
Mabhebhe, kunjani mama?
Ngiyaphila baba Duke, ngiyajabula ukukujoyina nami uhlelo lwethu.
Ye, so sikhathe ngawe sibili Mabhebhe, udaba lolu lokuthaya nezindlini ulubona njani?
Mina ngendlela engikubona ngakhona baba Duke, isimo sakhona kukhanya siyamemetheka. Yazi kuzwisa usizi, kuzwisa ubuhlungu, and ngendlela okwenzakala ngakhona uyakubona nje ukuthi into yakhona ungathi ayini iyaqhubeka iya phambili. Akulunganga. Lasebantwaneni bethu, khumbula abantwana uma bebona kuthaywana ezindlini, kugwazwana, kuvulalwana, uyabona nje into yakhona ukuthi ayilunganga, ayikho right.
Baba Chisa, ubona njani khonokho okusanda kwenzakala?
Okusho Mabhebhe yikho khona ukuthi inhlonipho kayisekho Duke. Into ekhona ukuthi into umnotho wezinto kumbe umumo wezinto elizweni lakithi, abantu sebegcwele bemahlani indawo yonke, abaningi abakhulayo awaselasikhandezana sokuthi balawe ngoba bakazi labo khulu abasahlali komalimakhe omalimabo sebebomba ukukhula nje umntwana athi ahambe yedwa ehlala yedwa angakwazi ukuthi umfazi uphathwa njani kumbe indoda iphathwa njani, ucina sulokuxabana okuningi.
Mabhebhe, okunye kukhanya ngazani kulabanye phela labo mama kani bagangile kanye labo baba, nxa ukuthi khonokho esikuzwayo umuntu ebanjwe eqhaka kunje eganga pho kubanjwe njani?
Mina into engiyibona ingcono baba Duke, abantu abafunda ukuthi yazi asifane lamakhiwa. Amakhiwa mangabe uthando luphelile uyakutshela livele lihlukane. Manje thina abantu abamnyama iproblem yakhe yile ukuthi sifuna ukuthi noma kunjalo umuntu usumbona ukuthi awuselali uthando lolu olwaqala lilalo, kuthiwe ngiyaqhubeka for the sake of abantwana. Yabona into yakho yini? Ene akulunganga. Yikho ukuthanda zonke lezi zinto lezi.
Vumelana lawo Mabhebhe. Into ekhona kungaphela uzuthi sokuphelile akusela lutho. Ayazi akumelanga ufohle, awumelanga umfihle lowo muntu. Umtshele lasekuthi ukuthi abalungile sihlala kubo laba bayakhuluma ukuthi hhayi sithandwa sami akusatsho kimi. Lawo ungaziphumela ngawufuna ukuphuma ngokuzidingela lowo ufuna ukudinga. Thina sawunyama umuntu ufela ufela ngaphakathi abe lolaka futhi elani abathiye omunye umuntu othi azambamba kodwa ngifuna ukuwuthola leyo mistake ayenzayo. Sokuthi sizala into ezakalayo, abanye bayabulawa. Wabona kwabe ngidlandisi wabulawa abantu abaningi. I think the last time sigcina inyanga lemihlanu edlulileyo Dube sekulabantu abafika 7 abafaya ekhaya bebulawa ngomkabo.
Kunzima lokho Mabhebhe sibili, pho ke nxa abantu bebanjwa khonokho kusenzakala khonokho kumele bekubambe njani, umuntu azibambe njani sokunjani?
Hayi, esikhathini esiningi baba Duke uyabona abantu kulabantu abathanda izindaba zabantu la khona ungeke mbasole labo ndaba zabantu. Abantu labo abazifundisa ukuzithoba, bafunda ukuthi umuntu athanda umuntu oyedwa ngesikhathi esisodwa. Uyabona ukuthi obaba, mina njengomama ngizokubeka ekuthini obaba, into esengike ngayibona ukuthi obaba bafuna ukuhlukumeza omama, umuntu akuhlukumeza uhleli laye endlini. Yena as long as ezobuya kuseni alale ngekho endlini, wena kumele ubuhlezi umlindile. Angacabanga ukuthi kusasa ungene kuseni endlini emadabukakusa, yikho lokho. Wena umama kumele ubulindile kusendlini. Kuronga khonokho. Obaba abaningi ezindlini lapha Dube, obaba abaningi ezindlini lapha bahleli nje labomama ukuthi kuthiwe la ema kuthiwa obaba kumbe kuhlangene abanye obaba balemizi la ukuthi kulo muzi kulo mama labantwana endlini. Kodwa into eziphiliswa kwensumbelume okomuntu ongathathanga ongela mfazi kubi khonokho. Yikho kudala zonke lezi zinto. Uyabona labomama manje umuntu zathi usithi uyahamba akuncenge kumbathi hlala uhlale, kodwa kuyaqhubeka kuhlukumeza ukhonapho endlini. Abantu abakwazi ukuthi yazi uma uthanda umuntu akuhlukumeza umthanda uthi uyahamba, esingakubeka sithi ngesilungu baba manipulative abantu bakhona. Umuntu loyaniza kuncenga athi hlala, kodwa aqhubeke ekuhlukumeza. Abanye ngabakhulumela eceleni akutshele ukuthi yena yindoda, akulanto ongamenza yona. Yabona into enjalo, yikho kudala ukuthi labo mama manje sebelinde ukuthi ubaba ngalala umuntu avele athathe into ebulalayo straight ukuthi ngoba lapha ngiyathi ngamkhutha yini ngishile yabona into enjalo.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Silonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe, isizalwane seZimbabwe esihlala e-Israel, lobaba u-Ezra Jesus Panda, umsakazi olodumo. Ngolibalulisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube Lilane.
Namaste.